Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri osilethele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 11 kaNhlolanja 2023 igama ngokugaino kumede Saidi endabeni zethu namhlanje.
Kanje sibonile umongameli wethu ubaba Mangagwa esamukela amadodana namadodakazi olahlekwa amaningi ayephumile aya emabandleni atshiyetshiyeneyo, abanye bebeku-CPC, abanye bekuzaphu, abanye bekumthwakazi.
Ibandla elibusayo elezanu-PF namhla lamukele abantu okubikwa bephume kumabandla atshiyeneyo agoqela ele-MDCT, ZAPU kanye lele-CCC.
Abantwana abangamantombazana ngabalendlala kakhulu, bagcina sebenza izinto ezimbi ezitshiyeneyo, sebethandana nabantu abadala and then bese bethola imikhuhlane etshiyatshiyeneyo.
Isimo somnotho elizweni kanye lendlala esemaphandleni kubikwa sokufuqa amantombazana asakhulayo ukuthi achiye isikolo ayethengisa imizimba. Kuhlelo abaculi bethu sizakuzwa imbongi enkulu uDesire Moyo ephethe inkondlo yakhe asanda kuyethula. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Ibandla elibusayo lezanu PF namhla lamukele abantu okubikwa bephume kumabandla atshiyeneyo agoqela ele MDCT, ZAPU kanye le CCC. Umqondisi webandla lezanu PF umnumzana Thafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukubana inani labantu elibuyele kubandla labo lifika inkulungwane ezinhlanu 5,000. Umgwadi uthe bayajabula kakhulukazi ngokuphenduka kwabantu laba kubandla eliyilo elikhulu kumabandla wonke awezombusazwe kweleZimbabwe. Liyilo njalo ibandla elaletha inkululeko elizweni. Ubuye wathi bonke laba bantu baphendukele impumelelo abayibona kubandla leZANU-PF kanye lelizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Joseph Chuma, ilunga leCentral Committee yebandla leZANU-PF.
Ibandla lethu eleZANU-PF liyafana nje lamanye amabandla wonke akhona kwelakithi eZimbabwe. Nxa lathi sifuna ukwenza imihlangano kumbe kungaba ngamarali kumbe eminye imihlangano nje etshiyetshiyeneyo, siyahamba siyocela imvumo emapholiseni ngoba yiso isidingeko esokubana ukwanise ukubana wenze umhlangano. Akusoze kwenze ukubana sibhode ngemva kwakhonoku ngoba siyabe sisephula umthetho. Pho thina njengebandla leZANU-PF siyathanda ukulandela umthetho, siyathanda ukwenza izinto ngendlela epheleleyo. Okwehlula abafowethu laba abanye izikhathi zonke bafuna ukwenza lokwana okuthiwa ngesiNgisi confrontation, bafuna ukwenza izinto ezizayenza ukubana kube le ngxabano njalo kube lokuze nama-stick point. Ona lawo ugcine sebengane sebesilwa namapolisa bese ungantwa amapolisa kabenzi kahle, kukanti ke bona yibo abangafuna ukwenza izinto ngendlela ezifaneleyo.
Amabandla la athi wona ayacela imvume emapholiseni belandela umthetho kodwa bayaliswa, bephiwa izizathu ezijiyajiyeneyo kodwa bathi azilasisindo. Okunye njalo bathi amapholisa akhanya esebenza kumbe engamapholisa ebandla elibusayo. Uthini ngakho khonoko Juma?
Sinje siZANU-PF kuleminye imihlangano esiyake siyaliswa ukubana siyenze ngoba amapholisa abenike isizathu esithize esiyenza ukubana uhluphe ukubana siyenze lowo mhlangano esiyabe sifuna ukuyenza. Nxa beyenze njalo siyavuma, silalele, siphanane iziqondiso. Nxa sitsho ubana sitshintshe ilanga lokwenza lokho, sikwenze ngendlela epheleleyo. Kube sokusithi futhi into edanisayo yikuthi kona izikhathi zonke nxa bethe baliswa sebegcona thina njengeZANU-PF, asingeni ndawo thina, ayisiwo mapholisa. Ngiyazi bathi kona amapholisa ngawethu kodwa ngihlela mbuza sithi nxa amapholisa engawethu kungani utendai biti ema unpleasant constituency wawe na ngevoti ya mapolisa la wana ahlala ejikurubi yo amu nisayo ngesikati engoba u Terence Mkupe kono kwa nagache vuta haya sleeping ngabetu ngabantu nje abase msuenzini nga masivu 7 abe zinto zabo ngendlela yabo belandela umthetho wabo.
Kwa lije sivone namhlanje Sheraton umongameli Mnangagwa esamukela abamabandla atshiyetshiyeneyo abathi asephenduke kubandla leZANU PF. Liyajabula ngakho yini khonokho ngoba abanye bathi lokhu kungani ngokwamanga izama ukuvala abantu amehlo.
EBhayibhelini kulodaba lwendodana yolahleko eyasuka emzini wayo yahamba yayachaphaza inotho ayiliphiwe nguyise kodwa wathi sephandle sebona sedubekile waphenduka ekhaya. Siyakwazi ukubana uyise wamamukela ngezandla zonke waze wambulalela inkomo enonile udlula zonke ngoba indodana yayilahlekile kodwa yayisitholakele njalo. Yikho konoko okwenzakalayo esikubonayo namhlanje sibonile umongameli wethu ubaba Mnangagwa esamukela amadodana lamadodakazi olahleko amaningi ayephumile aya emabandleni atshiyetshiyeneyo abanye bebeku-CCC abanye bekuzaphu abanye bekumthwakazi amabandla nje atshiyetshiyeneyo kodwa basekubona kufanele ubana baphenduke ekhaya. Ikhaya lona kuyiZANU PF ikhaya elibutha wonke umuntu wonke umuntu okwana khona esikhwameni seZANU PF azihlalele achume.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga le-Central Committee yebandla leZANU PF esixoxelayo ekobulawayo. Sibuye sakhuluma njalo lesikhulumeli sebandla leZaphu umnumzana Msongelwane Ndlovu ngalolu daba sizweni ukuthi yena uthini.
Okwakuqala okubaluleke kakhulu ukuthi uZulu akananzelele ukuthi iZANU PF eka Emmerson Mnangagwa yiyo iZANU PF eyaqhuba uhlelo lwe-One Party State ngama-early 80s. Bawuqhuba lelo hlelo ngombhuqazo we-Gugu Round okwagcina kusenza ukuthi uZaphu abambane labo, uZaphu evikela abantu ukuthi bengafi. Khathesi u-Emmerson Mnangagwa uyazi ukuthi umbhuqazo ngeke usebenze ngoba abantu bonke eZimbabwe bengakhethi umhlobo abasayifuni zana.
Ndlovu, sibabonile abantu akade bebuthene namhlanje eSheraton eHarare besamukelwa libandla leZANU PF obekuhlanganisela lo mna wakhe kamuyi uMorgan Tsvangirai umnumzana Collins Tsvangirai kubikwa baphuma kumabandla anjengeZaphu labo CCC labo MDC.
Asekwenza ke ukuthi babe lendlela ezokuthi batshengisele ungane abantu bayayithanda iparty yabo. Bona inhloso yabo kuyukubhidliza amanye amabandla beyenza i-One Party State abayenza belo mgabe ngo-1987. Yikho kwakuqala. Okwesibili okubalulekileyo ukuthi abantu bananzelele ukuthi since savela kuma-last election u-Emmerson Mnangagwa akazange ayenze into akumele azenze ngukhulumende wakhe ukuthuthukisa umnotho, ukwenza imisebenzi bekhona lokuthi abantu bathole imithi ezibhedlela. Okwakhe uhlelo olubaluleke kuwe yikuthi ukukonsolidata amandla lokuthi akhone ukuqhubeka ngama-election la azayo. Uhulumende engakhethwa ngabantu kumele asebenzele abantu. U-Emmerson Mnangagwa okwakhe ukuthi yena lemuli yakhe baqhubeke besezihlalweni betshontsha bethatha besenza i-corruption beqeda umnotho welizwe.
Kulamabandla agoqela ele-CCC lelemphakazi Republic Party abakhala ngokubana bayaliswa ukuthi bakhankase babe lamarali abo. Ibandla leZaphu lona liyanelisa yini ukukhankasa, liyayiphiwa yini imvumo yokuba lamarali?
Thina njengeZaphu siyazi ukuthi amabandla avunyelwa nje ukukhankasa lathi nje sihlangane lakho. Abanye abantu beZaphu eGwanda bayahlukumeziwa babotshwa kodwa baphuma izolo. So siyakubona konke lokho. Okubalulekileyo ukuthi khona singabi le ndaba lakho. Labo abantu ababeya bedisplaywa umongameli welizwe akukhula mongameli ozimiseleyo ukubusa obuthanisa abantu ebadisplaya ukuthi babuye kumanye amabandla. Umongameli kumele abe muntu obhizi esenza into zokuthi kube la ugesi, electricity, amanzi ahlanzekileyo lokuthuthukisa umnotho. Kodwa lesi sikliwi esiphethe umbuso weZimbabwe uzasithola sibuthanisa abantu sibatshengisele ukuthi kuthiwa basuke kumanye amabandla. Ibutli uphindwe kathathu lobo kuyayangisa. Akula muntu okhokhela ilizwe owenza ubulema obunjalo.
Umnumzana Msongelwane Ndlovu isikhulumeli sebandla leZaphu esixoxelayo eseJohannesburg eSouth Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa
mshweshwe
lamlela namba wafuke mbula
lamlela ntwandwe
kuhlelo lwezemaphandleni namhla ukumamanzonzo kwesimo somnotho elizweni kanye lendlala esemaphandleni kubikwa sokufuqa amantombazana asakhulayo ukuthi athiye isikolo ayethengisa ucansi lapho okwenjiwa khona amatshe aligugu awegolide lokhu sokudala izifo ezithelelwana ngocansi layo isabalale kugcine kukhokhela ekutholeni igcikwane elingapheliyo elengculaza u-Albert Ncube usipha lolu daba
iningi labafundi elathiya isikolo ngesikhathi kuqhamuka ubhubhane lwe-COVID-19 kaliphindanga labuyela esikolo ngezizathu ezijiyeneyo ezigoqela ukuswela imali abafundi abafika phose enkulungwane ezingamashumi amabili batshiya isikolo kuleli abanye babo bekhulelwe ngesikhathi se-COVID-19 owasakhulayo udabuka ebhalula unkosazana Lindiwe Sibindi uthi kumamanzonzo komnotho lendlala emakhaya sewuthe intanga yakhe isengozini okubahamba emkhuhlane engulamakhwa ejiyeneyo
abantwana abangamantombazana ngaba le ndlala kakhulu bagcina sebeyenza izinto ezinto ezijiyeneyo sebethandana nabantu abadala and then bese bethola imikhuhlane eshiyashiyeneyo ama-STIs labo-HIV and then sebezithola besesebancane
lokho kugcizelelwe ngomuntu osakhulayo unkosazana Constance Maseko layo owebhalula kodwa amanye amantombazana agcina ebanjwa ngamandla okuziphilisa ngokuthengisa umzimba
sikubona kuvame kakhulu esigabeni sakithi lapho abesifazane abasakhulayo behamba besiya lapho kugejwa khona igolide kakhulu besiyasebenzela khona bethengisa imizimba bephila labogweja konke lokhu kudalwa yisimo somnotho wesizwe
unkosikazi Thando Mawuba isakhamuzi sematanangombe kwanda south yena uthi umumo omnotho usuhlukuluza amantombazana emaphandleni okudala ukuthi acine eduka ngelizwe eziphandela
abanye baya emadolobheni abanye bayachapha imifula besiya emazweni ekucineni kwakho konke batholakala sebesenza izinto eziphambene lokumele kwenziwe ngabantwana abangamantombazana
unkosazana Tsepang Ndlovu umqoqo wenhlelo zenhlanganiso yeleso Memorial Trust enakekela abantwana bemaphandleni layo khala ngobuyanga obedlela abantwana abangamantombazana emakhaya
ngenxa yendlala abaningi babo bagcina beyenda besesebancane kakhulu endaweni yokuthi ngabe bayabe besesikolo bagcina sebebona ukuthi kuyenda kungcono and bayendele ebantwini abadala
uthi njengenhlanganiso banenhlelo zokuphathisa amantombazana ahlukumezekileyo
siyabakhuthaza ngokubafundisa amalungelo abo ukwenzela ukuthi bakwazi ukuzimela kusasa bakwazi ukuthi okuyikho yikuphi yibo and labadala abadala abayibo abahlala nabo labo siyabakhuthaza sibakhumbuze ukwenzela ukuthi bengathathi amathuba ngoba abantu abadala labo bayabe bebona ukuthi hayi lo mntwana uyaswela
iningi lamantombazana ezikolo zemaphandleni ezansi emandebeleni kaliphuthi isikolo ngezizathu ezijiyeneyo ezibalisa ukuswela imali esikolo kanye lokuzithwala bengakafiki esibangeni sokuhlela imuli lanxa ugatsha lwezemfundo soluvumela abafundi abazithweleyo ukuthi baqhubeke ngemfundo besesikolo bengasaxhothwa iningi aliphindi liluqhobe ngemva kokuzithwala ngenxa yokuyangeka ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
sibonge u-Albert Ncube ngohlelo olugxila kokwenzakala emaphandleni Umsakazo we-Voice of America uhlonipha ilanga lokunanza ukuqakatheka kwemsakazo ye-radio nge-World Radio Day. Inanzelela ukuqakatheka kokusakaza kwe-radio lendima ekudlalayo ekufundiseni lokwazisa abantu abatshiyeneyo emhlabeni wonke jikelele. Umsakazo we-radio uqhubeka ungumsakazo osetshenziswa njalo othenjwa nguZulu okwedlula eminye emhlabeni jikelele. Njalo uphathisa umthelela wembono ukuxoxisana okukhululekileyo lokubumba umbono womphakathi. Umsakazo we-Voice of America uyaziqhenya ngokuba ngeyinye yemisakazo ephatheka kulokhu. Indikimba yalonyaka ethi Radio and Peace igxila kumandla yemisakazo ye-radio ukuchiyana lokuxabana lokukhuthaza ukuthula. Manje sizweni ingxoxo kasithandekile mhlanga kuliviki kuhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sicubungula ukusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngamantombazana. Sixoxa lo Councillor Sinikiwe Mutanda oka ward 10 eNtumbane owaphatheka kumkhankaso wokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo.
Kube ngumkhankaso obuvutho kakhulu ngoba sinanzelele ukuthi izidakamizwa seziqedile abantwana. Maybe engingakutsho futhi ukuthi njengentumbane sibe le challenge enkulu ngoba libonile kumaphephandaba kupoti ukuthi kulabantwana bangu 17 particularly from ward 10 eNtumbane akade be admitiwe engutsheni because of ama drugs. And eNtumbane it's one of the hotspots as ama drugs. Kulabantu abaningi abathengisa ama drugs including abantu abangomama labantu abangama youth. So esikwenza ukuthi sizame ukukhuthaza le ntanga yethu ukuthi baphume kuma drugs bazame ukwenza imisebenzi yezandla.
Sesikhangela ikakhulu kwabasakhulayo batholakala yini labangamantombazana abasebenzisa izidakamizwa.
Ngike ngezwa ubuhlungu soon after Christmas sibe lomntwana obe involved kuma drugs. Sasesigijima sesizwile ukuthi engabe ngaphi indawo yangkhona kuthiwa isemigalo emigalo next to imanye wo primary school eNtumbane khona phana. Sithe sifika kwatholiseka ukuthi kulabantwana abangu 13 and ekade simlanda umntwana wahle wagijima weqa wabalekwa jampijura kule next door. Phakathi kwabantwana abangu 13 bona labo abangu 4 akade bekhona bokungabantwana abangamantombazana and abantwana laba abangamantombazana they age between the age of 14 and age of 17 yibo kade bekhona. Okubuhlungu ukuthi ikusasa laba bantwana laba asisakwazi ukuthi lingaphi ngoba nxa betshaya nathi ama drugs abo bebhema ama drugs abo they end up not knowing ukuthi bayenza ngoba abangu-2 laba bantwana babelele phansi bengakwazi ukuthi kunokwenzakalayo and amapholisa ayareida almost twice a week khona lapho emigalo but akula lutho oluyenzakalayo.
Kuyini obona ngani kungaqeda lolu hlupho ukuthi labo abantwana abasakhulayo bengathathi izidakamizwa?
So njengokukhokheli into esicelayo ukuthi sicelise ukuthi kube lama awareness and lathi njengabazali sizama ukuthi sikhulumisane labantwana. Into ebuhlungu ama drugs asonto kungathiwa iyubeke phansi ingathiwa into esesandleni. Nxa umntwana esengenile waba exposed waba into drugs kunzima ukuthi aphume. Okubangela ukuthi nxa sebeswele imali yokuthi bethenge ama drugs bantshontshe baze bantshontshe endlini lapho abahlala khona yiloba yini abayithola yamankomitsho amadekoda yiloba yini bende baqala betshontshe into ezincane ama-$2 in at the end of the day bagcina bethatha izinto ezinkulu. Sike saba nemarching isanda kungena ecouncilini, I think that was 2019. Simarcha sidemonstrata against abantu abathengisa ama-drugs. But akula lutho olumayo and okwakatest the situation it's even worsening.
Ubona ingani kungani intumbane kuyiyo ehlaselwe kakhulu lohlupho lwama-drugs?
Okokuqala ukuthi intumbane ayila youth center for all my youth akuthi atshone elezilibazisa enze kutshiyene beyithi ngokwama-arts beyithi ngokwani but intumbane ayila youth center ayila community hall sikukhangelela futhi ukuthi intombane it's one of amalokithi asemadala. Uhlupho lokunayo ukuthi abadala abanikazi bezindlu abanengi, abanye basemakhaya, abanye sebabhubha, sokusalele abazukulu. Uzathola ukuthi abantwana maybe bakhona lapha ekhaya, abanye sebesemazweni, kumbe abanye sebezihlalela kwezinye izindlu, sokulabazukulu kumbe sokulama tenants abantu abarentayo. Abanikazi sibili bezindlu ababa basungula izindlu phakathi kwantu bona lawo akula not even.
Leyo bekuyingxoxo lo-councillor Sinikiwe Mkandala Ward 10 eNtumbane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibonge uSithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane. Okwamanje sokuyisikhathi sokwamukela uChris Gande esiphathela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lichona njani izilukandaba igama ngu Chris Gande siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba lamhlanje sixoxa lembongi uObed Dube yena onxuswe emcimbini wakwele Tanzania lapho atshengisa khona ubungcweti bakhe. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Sakubona mfowethu, wokuqala ngibingelela abalaleli emagumbini mana womhlaba bese ngiphinda ngibingelela labasakazi bonke. Ngiyajabula kakhulu nami ukuba semsakazweni.
Ungasitshela ngamafitshane imbali yakho ukuthi wazalwa ngapi, wakhulela ngapi?
Mina ngingu-Obed wakoDube, ngiyinzalo yeZimbabwe eMatheweleni North. Ngazalwa eLupani eDandanda esigaba sakomthenjwa ku-BH3. Ngafunda eKenyandavu Primary School, ngadlula ngayesiya Magoza Secondary School, ngazokwenza ibanga laphezulu ucebo kuhle i-advanced level eMosia Thunya High School. Ngingumntwana nje weLupani, ngiyinzalo yeLupani, ngikhulele khona, ayikho nje indawo senke ngayiphila ngaphandle kweLupani.
Sikhuluma nje useTanzania, ungasitshela ukuthi ufike njani khona ngapho, njalo ngawapha amanye amazwe osuke waya tshengisa ubungcweti bakho?
NgiseTanzania, ngimenywe umkhosi nomkhulu kakhulu othiwa yiSaudi Zabusara lonyaka iletimethi tofauti zethu utajiri wethu okuthi ngesikhaya ukuthi our diversities our wealth. Ekubeni kwami lapha abantu laba abaqoqwa lomcimbi bathanda inkondlo engayihayayo kuze kutshone umongameli waleli lizwe okuthiwa nguJohn Pombe Magufuli. Bayithanda kakhulu, basebethanda umsebenzi wami, bathi bacela ukuthi bake bangxuse ngizobona ukuthi basebenza njani labo, babona ukuthi ngihaya njani inkondlo. Yikufika kwami lapha. Amazwe sengiwahambile, ngisiyahaya inkondlo ngelaseSwatini, Mzansi Afrika, eleBotswana, iZambia, sengifike eEthiopia, ngafika eGhana, ngafika eKenya, namhlanje seTanzania, sengake ngafika la kweleJalimani.
Akukhona yini amanye amazwe okhangelele ukuthi uhambe khona uyotshengisa isiphiwo sakho lesi esokuba imbongi?
Qiniso lihle msakazi, ngihlala ngikhuleka ngilele phansi ngize ngiqephuke, ngifisa ukuthi uNkulunkulu angenele, kodwa isikhathi sikaNkulunkulu asandanga uvinjwa ngumuntu. Empilweni yami, enhlizweni yami, ngiyafisa ukuya performa eNgilani naseMelika, kuthi Africa maze ngifisa ukuya performa kuyo bantu ilizwe laseRwanda lelizwe laseUganda. Ngiyakhuleka kakhulu ukuthi uNkulunkulu ngawe uyangenela. Ngiye ngifike kulawa mazwe, kunini bantu ngangiloyo isuku zeTanzania, kodwa nanku uNkulunkulu emuhle kangaka, abantu sezwangivumela namhla ngilo sengize ngaluxoba nganyathela.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngibonga nje abaxhasi bami, ngibonga abalandeli bami, ngibonge nje wonke umuntu okhona emhlabeni. Bese ngidlulisa isifungo esikhulu kudlubonga abantu awunozindaba, intathele zindaba zonke, yizo ezingiqamisileyo ukuthi umhlaba ungazi, yizo ezingilandelelayo ukuthi umhlaba wazi ngami, yizo ezinika isikhathi sokuthi ke zibhale ngami ukuze ngaziwe ngumhlaba. Ngibonga, ngiphinde ngibonge, ngibonge ngokuqile, ngiphinde ngibonge ngomoya we-church ngithi bakithi ngesintu kuthiwa ungabonge buthakathi isandla sedlula ikhanda.
bekungu Obed Dube imbongi ebesixoxalaye ecingweni ekwele Tanzania. Uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Asidibaneni njalo ngivikezayo isikhathi sinye. Igama nguChris Gande lilali.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Siziphethe ngohlelo abaculi bethu namhla sihamba lembongo enkulu Desire Moyoxide ephethe inkondlo yakhe asanda kuyethula elesihloko esithi ngangisemncane. Untunkamile Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Ngangimncane kodwa ngabona konke. Ngawagqoka amabhulugwa lezigamba iviscose ngayigqoka late isiphume kufashion. Mina isithupha sezenge ngasithatha imali ngayigcina kuvetina. Isinkwa sako aroma ngasidla amahlamvu kuyistela thile Thanganda. UKenan Banana ngambona edlule egwabalanda ngezimoto zakhe. Umthofa ngawugade ebhuthini sinabe nga-4-4 inyawo siphambana.
Lapha umoyoxide uyamthatha umuntu ngelihlo lengqondo ambuyisele eminyakeni yayizolo. Ngitsho lama 2000 ayengakathwetshulwa yingwe ngaleso sikhathi. Njengoba engalona idlozi nje nangu ezikhulumela.
Ngiyabonga emsakazi. Ngikhuluma ngazo zonke isikhathi leziyane zeluthi lobisi ilizwe lisaseluhlaza tshoko. Isikhathi kusasemnandi ngikhuluma ngempilo yami ngisasekobulawayo. Akula nto entsha engiyiqabukayo engayaziyo. Yikho engikhuluma ngakho engakhula ngubona, engakhula ngikwenza, engakhula ngikudla, engakhula ngokugada, engakhula ngujayiva, engakhula ngunambitha. Yiyo impilo engayiphilayo mina ngisasemncane.
Okamala, omacho mina ngababukela ku-WWF. Usisi wayigcobi American Girl, umama sebafihlele iambi yakhe. Ngakukhula siwabona ama-petticoat ekuthayi kwamasanda ke bayakopela emaceleni. Sasilawo ama-record abo divorce case number 1 labo Ntuks Malax. Ngayinathi Tarino iCoca-Cola siphosele ilitshe embodleleni itudumi bengokunye kube mnandi. Sageza ngeqaqa ekhaya edolobheni bewatsha nge-impala labo perfection. Idola izuka leshieleni kwagcina ngathi. I-Cambridge yaphelela kithi. I-National Anthem entsha yaqala ngathi. Usamora mashele bamdula kuhelicopter sesikhulile.
Ngizwe ukhuluma ngeskipa moyoxide ezazibhalwe ukuthi yekele omunye wena uzamdabulela. Isicathulo leskipa ezazibhalwe ayachisa amateki pho indaba kabani zakukhuta usazikhumbuli.
Hayi ke njengoba ngithile ukuthi ngiqathanisa kakhulu ngikhangeleke kwelami icele engakhula kikho. Manengi ama-comments abantu abakhula bethi bakukholisa bakubona bakugqoka. Okuthi ukuthi amateki ashisa amateki ingoma kaMessi Bakhela ngiyithando kwamagama la yakhula idlalwa. So ke hayi amateki lana bakhona babagqoka ngiwabona. Mhlawumbe adengeke ngifake konke njengasikhathi sinye ngoba kuningi osokungasekho kwakukhona sokuchakulela. Hayi ngizakhumbula amateki. Khonokho nje ukuthi mina ngangichanga amathenda futhi ubaba echanga ifarmer shoes. Umama egqoka isanda kulelana le plastic eli brown ngombala.
La stretch inwele ngekhuhlo laliphuma eziko. Mina ngathenga ihalf bread yesinkwa eyayigoqelwa ngephepha eliyikhakhi. Isiwiji sasintsha amacolors sagcina ngathi. Amafathi ngawadla.
Uqathanisa impilo yayizolo leyanamuhla ungathi kwehlukene njani zehlukene njani?
Into ekhona ukuthi nqa umoyoxide ekhangela emuva ngisuka ngibe lamahlumela amahle asuka emile impoko ezihle ngizwa kubetha umoya enhliziyweni lemicabangweni yami ukuthi hayi kwakukuhle ngoba lakhona nje masikhuluma ngokuthi amabhuku esikolo sasiphiwa mahala dala kwakuhle kakhulu masiqathanisa lamanje khathesi hayi sidla indlala sitheba ngodubo.
Amapolisa ngabona mina egqoka amabhulugu amafitshane ayikhakhi ingubo yephuma ngayembatha. Omazichemela ngababukela belungisa imigwaqo yithi egwabalanda. Amahelicopter ngabona mina ngaweza ememeza ebhoda phezulu emagwegwe ethi hlalani phansi ezindlini lingaphumi seligonjolozele. Mina ngangimncane ngezwe.
Siyabonga Moyoxide abafisa ukuthenga amadlalade enkondlo yakhe bengathola uMoyoxide kunombolo yethu 0263734319486. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uMagumede ngisithi lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara.